Asizwe Press ibika ukuba bekugcwele phambi kwe-intatheli zindaba emthethondaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Chaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethondaba uthi wadubula umuntu wayezithobela ibhasikili eChupakivka. Ubefakwe ebhokisini elincane emthethondaba lo njalo elindwe ngamasosha lamapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasosha akwele Russia. Anjengo Chaishmarin. Umnumzana Joyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kudakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-Asia-America bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Chaishmarin ibutho leRussia elabanjwa kuthiwa ladubula omuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele ngabadushula. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye ngoba ukuze bababambe kule sikhathi bengaza manje ukuthi khathesi basebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakuba la marashi amaningi azabanjwa. Yena umnumzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala ngoba laba yizithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenswa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadingi ukuthi kube le mpi. Ye, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu, fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana Ngabuthoma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party ukuthi akuqedakali ukuthoniswa kukaChaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso ngoba selokhu yasuka impi e-Ukraine i-NATO yavala abezindaba be-Russia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuma-news journalist abuya e-America kumba be-NATO abe-Europe kakula independent verification yodaba lolo okukhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina sikutshoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labeNATO, okuvela kuhulumeni weRussia, sikwazi ukuthi sidingisise lolu qiniso yipi. Kodwa kwakhathesi sizwa into evela ehlangothini olunye. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe ngamanga ngoba siyabona amanga amaningi akhulunywayo ngoba vele ngesingisi bathi in a war the first casualty is the truth. So iqiniso ke vele kasilazi.
Kusenjalo uSenator Paul Izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamashumi amane amadola $40 billion yokuthenga izikhali ukuhlenga ababhiphela kwamanye amazwe lokunye. Sekuzathatha iviki ukuba idale lesenethi kwele Melika lilungise udaba lolu. Kulabantu abaningi asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka.